Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhlaka 10 Nkwenkwezi 2022 mhlasele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
urhulumente kumele elethe imithoba yakudala iphendule emgaqweni so that it complements everything. I-solution yokuthi abantu bekwanise ukuhamba kungelankinga yokuthi urhulumente kumezeileka imithoba yakudala before COVID.
UZulu ukhuthaza urhulumente labakumsebenzi wokuthwala uZulu ukuba badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi kuhambisa osolubhahlile elizweni lonke.
Sikhethi nasizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngokunzima lwabadlanga labezikolo, ngoba sesibona ukuthula kusoze kuhlonge lethi umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi. So sithi nabangaye esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokokuqala asontiyokuyelanga endodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki or amaviki amangaki or amahola amangaki. Lokho kuzadithemayinwa ukuthi i-response yabantu labo kumele balungisele indaba zefisi bazake phendule kwanini.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe ukutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcithi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende sithi ngokulungisisa isimo somnotho welizwe azakwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahlile elizweni lonke jikelele. Lolu dubo luqale ngokumiswa kwemijova ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 lapho uhulumende abeka umthetho wokuthi bonke abafuna ukuqhuba lowo msebenzi kumele babhalise ukuba basebenze bephansi kwenkampani kahulumende eye-Zupcom. Iyintshathelo izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ensukwini esanda kwedlula iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwezupko bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi. Besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade zethwala abantu bengela mvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano seZupco. Omunye wabameli bezigaba edalwe lephalamende labatsha iJunior Parliament emela isigaba seNorton uKudakwashe Madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Kuzosiphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zifundo zakuqala zekuseni. Kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala esesibili ngoba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7. Ngakho bazaqhubeka belahlekelwa kakhulu abafundi.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Urhulumente kumele elethe imithoba yakudala iphendule emgaqweni so that it complements everything. I-solution yokuthi abantu bekwanise ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumezeileka imithoba yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, uStephen Isvanda, laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle, kodwa esingakutsho ukuthi wehluleka. Amakhombe abenceda kakhulu, amafutha ahambisa abedrupa, kodwa amakhombe abetholakala transport ningizi. Futhi bengisiza ngicabanga ukuthi lapha siyaphuma siya ku-point B, from point B to point C, siyokhambeka. Kodwa kwamanje umuntu ngasakwanisa ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo, lanqala engagula ebusuku, ngaseneliswa ubana esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco. Umnumzana Evaristo Madangwa utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki i-COVID-19. Kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni, esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo, njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokhe bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapolisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu emakolijini lasemayunivesithi bathi bajabuliswe kakhulu yiphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo ngoMvulo. Injongo yalokhu kutshengisela ibe ngeyokuveza ukukhathazeka kwabo ngokukhuphuka kwendleko yezifundo lentengo yento yonke elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union, umnumzana Benoni Ncube, uthi bazaqhubeka betshengisela ngendlela ezehlukeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo. Uncube uchasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Mayigobe we-Studio 7.
Lapha lihlangana labantwana besikolo bekhuluma betshengisela or belazisa ngobuhlungu abahlangana labo bese kufundeni emayunivesithi. So thina njengenhlanganiso ehlanganisa ama-students wonke afundayo, sikhe thina sizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabahlangana labo ezikolo, ngoba sesibona ukuthi ukuthula kusoze kuphonge kulethe umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi? So sithi nabangayo esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokuqala solanga asonjokela ngendodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki owamaviki amangaki owamahola amangaki, lokho kuzadijemayinwa ukuthi i-response yabantu labo kumele balungiselele izindaba ze-fees bazabe bephendule kwanini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhuthaza abasakhulayo ukuthi babe nengxoxo nohulumende, ikakhulukazi ngesikhathi esinje whereby you guys njengabasakhulayo likhanya litshengisele ukuthi hayi alithabanga ngalokhu okwenzakalayo elizweni. Lige lazama na ukuba le ngxoxo lohulumende.
Akunzima ukuthi nasithonge usondela kuye. So esikwanisa ukwenza ukubhala incwadi lakhona oku esikwenza ku-social media and sasikwenzile. But yena akakatsho even kanye ukuthi adobhe leyo foni yakhe athi bengicela ukukhuluma lani or asikhulume bafana or wathi asenzeni sososo, hhayi uthule. Kodwa ngabe wafika wathi ukuthi asikhulumeni, asali ngoba siyazi ukuthi ipower ivela ngaphi, lokho siyakwazi. But yena akuthathi sikwisenele sokubuya kwi-ofisi yakhe sibuye soqoqa ukuthi ambone ukuthi singaphenduka siphila nxa singahamba khona. But yena uyenelisa ukuthi athi sebone lokhu asibizi and siyenele sokuhamba gladly singala problem.
Lifisa ukuba nempumelelo enjani lisebenzisa umkhankaso lo we-shutdown Zimbabwe?
kule zimhlungu eziningi ezihlupha ama students kule ndaba ze rental because ama izikole azisenelisi ukugcina abantwana phakathi but ziloke zithatha phela zibangenisa ezikolo so bagcina siya rent ezindlini phandle sesibhadala ama rent amakhulu ukudlula even sona esikufisa ngkhona kumele sisibhadale lesi so sifuna ukuqala ukukhulisa indaba kulungisa indaba le yama rentals ngoba la indaba yama rentals izinto ezi under of ministry ye housing iyakwanisa ukupheka ukuthi nxa lisagcina abantwana bethu so gcina ni rentals la sibuye kwindaba yenzifisi yebo siya understand ilizwe lifile angeke sithi nabehlise ischool fees kuze kufike leli nani lilapha eliphansi asithi noma kusala abafake ezinye indlela zokuthi senelise ukubhadala ngesikhathi esenelayo ngoba le imali abayidingayo uholo lwabazali bethu alifiki half yana le imali abayidingayo okusho ukuthi bona nabecabanga kuhle kuhle kumele bathi ukuthi alright khupha engaka ngenyanga ezingaka wenelise ukuthi nxa usubhala ubusubhadela kumbe bathi hayi thina silabamba ama-results akho wena uzagcina ubhadala imali yethu nxa usufuna uthathe i-certificate but bona bayakutshela ukuthi uthi uvulela mhla ngemva kwamaviki amabili bathi awukakhuphi le imali esiyifunileyo esiyifunayo so wena sokumele uphinde sibona ngani lokhu akulunganga given ukuthi yibo abanikazi belizwe and bayakwazi lize abalibusa lini njani
mhlaka 10-ke bakhona abanye abontana abathi ababuza ikakhulukazi ku-social media bayabuza besithi okay yebo siyathengisela mhlaka 9 mhlaka 10-ke if there's no desired result bona kumele bayenze
I think sokufika isikhathi sokuthi abantwana bazwisise ukuthi into le esiyenzayo asiyenzeli omunye umntwana uyazenzela wena wedwa lawe as a student because noma ukwanisele ukubhadala I assure you kusiyadlula amasemester lawa buya yacinga sakwanjisa so thina sithi umhlakanaye ngokuqala lawe as a student ungabona kungalungiswanga leyo ndaba fomhlakanaye ungabuyeli eklasini until kuze kulungiswe ngoba the moment uyeli yakhwela futhi and ukhangele ukungabi feba khona wena ungahamba omunye engahambanga esithi wena usiyeni esithi umele abanye wena usuhamba uyofunda mhlawumbe usehlula wena ukuthi ufunde ubona ngani ngubani ozabuya futhi azokuncedisa wena sokungumkhalayo
umnumzana Benoni Ncube umkhokheli wezinaso limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obey we Studio 7 eseHarare uMike uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Nyasha Gwazemba olela amalungelo abasakhulayo
uhulumende kamnanga kwasesizamile ukuthi sihlale laye phansi sikhulumisane laye ungakhanyela iminyaka edlulileyo ama-teacher I think sebehlalisane lohulumende kamnangagwa more than 10 or 15 times ama-nesi last time bazama ukuthi bahlale phansi bakhulumisane lohulumende kamnangagwa kodwa amanesi acina esengahlukunyezwa seretire sebegijinyiswa babutshwa abanye sokwehlule ukuthi sizame ukuthi sihlale phansi lohulumende kamnangagwa sikhulumisane laye sokwehlule ukuthi sifike ukuthi sikhulumisane nini because sithi hayi sesisokwehlule ukuthi sikhulumisane kungangcono si-exercise i-right yethu okubhale ku-constitutionalism ukuthi hayi sile-right yokuthi singene emgwaqo yisigankase sokuthi sihlale ezindlini zethu singaphatheki ku-anything eyenzakala kuleli lizwe until beze bebone ukuthi for sure abantu sebejikile
njengosakhulayo kuyini okwenza ukuthi uqakathekise ukuphatheka kulo mkankaso
okay okungenza mina njengosakhulayo ngiphatheke kulo mkankaso ukuthi sengiyibonile ukuthi intsha yethu eningi abakaze abasebenze abakaze bahole yona i-payslip kabayazi ukuthi imali ibanzi ithathwa njani kwi-ATM abanye bakwazi ukuthi babethunywa ngabazali but bona abantu intsha ayikaze ikuthole khona lokho abanye sebezi begwanisa 30 to 40 abanye sebezi begwanisa 29 years abakaze basebenze so ukutshona sithi sekele ukuphatheka kulowo mkankaso kuyasifisela emuva njengentsha sokugcwele abantu nje kuphela amaintsha yokugibhema ama-drugs so at the end of the day kungangcono sitshengisele njengentsha siphatheke kuleshutdown ukuze uhulumende wethu abone ukuthi abantu abasha sebediniwe
umnumzana Nyasha Gwazemba ngolwela amalungelo abasakhulayo limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Mike Obe we-Studio 7 ekobulawayo لا Live talk uhlelo The Connection uMaigobe eStudio 7. Namhlanje uxoxa labatsha ngenhlupho ababhekane lazo okubenze bagcina beqoqa ukutshengisela okwe-shutdown ngomvulo okuluhlelo olukhokhelwe ngabenhlanganiso yezifundo zemakolitshini nasemayunivesithi eyezinasu. Izincwadi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende sithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe azakwenza isimo lesi sonakale ngamandla ngoba amabhanga esevinjwe ukunikeza izikwelede. Bathi lokhu kulakho ukubulala amabhizimusi amaningi ngoba evele esehluleka ukuthola idola leMelika emkambo owafakwa nguhulumende. Bathi njalo amanyathelo azajezisa uzulu ukwedlula wonke umuntu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule izinqumo zokuzama ukuthi ahlenge umnotho welizwe kanye lokuthi idola leMelika litholakale lula. Kodwa iziqondiso lezi zisolwa ngabaningi okugoqela abenhlanganiso zabosomabhizimusi ezinjengabo Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, abomanyano wamabhanga oweZimbabwe Banks Allied Workers Union izibhawu, labanye bethi lokhu kuzakwenza uZulu athwale nzima ngamandla. Zithi njalo ukuvimba amabhanga ukuthi abolekise imali kuzaphehla ukusetshenziswa kwemali ngaphandle kwamabhanga kwenze ukuthi amabhanga akhweze imithelo yokusebenzisa ibhanga ngoba esethathelwe indlela zokuthola inzuzo emsebenzini wawo. Lokhu kubikwa njalo kuzakwenza amabhizimusi ehluleke ukusebenza ngoba engasenelisi ukweboleka imali emabhanga okuzatshiya uZulu ofuna ukweboleka imali yokwelatshwa kumbe eyokubhadalela indleko zezikolo esebunzimeni obungadala ukulahlekelwa yimpilo. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcweti kwezomnotho, uthi abantu abathola izimali ngaphandle kwamabhanga balakho ukufihla imali zabo.
Esokukhweza ama withdrawal charges or ama transfer charges awe manostro account, mina mbona ngazathi lesi siza affecta kakhulu iavailability yemali. Lesikhathi esingathi khona yi disintermediation, abantu bengasasebenzisi ama bank. Let's not forget ukuthi bulk of our money or foreign currency silayo, it's coming from ama remittances or imali ezivele eGoli, abantu abasebenza eGoli. I-cash lay it's still not in the formal system. I-cash lay izangena njani ku-formal system? Ingena nxa umuntu lowana engangena isitolo ethenge, isitolo sihambe siye ebank. Kodwa nxa sokulama punitive charges, isitolo sizaba motivated ukuthi sifonele usupplier simtshele ukuthi hayi, mina ngiyakubhadala imali yakho iyi-cash. Kutsho ukuthi khona isupply yemali on the interbank market is then affected. So
uNdlovu uqhubeke elandisa ngokunye esokungenzeka ngenxa yesinqumo sikahulumende.
Singakhipha i-dual currency, kutsho ukuthi akula chance ukuthi i-forex ingene ku-formal market. Nxa singayenza i-monocurrency, kutsho khona ukuthi abantu bazabe be-forced ukuthi betshintshe imali yabo, whether bayithethe komkhulu bayithethe ngaphi. Nxa ule-forex yakho uzaba forced ukuthi uyitshintshe i-forex yonaleyo uthole idola, okuba khona ukuthi kuya-increase i-demand yedola ngoba lwana naye osethole i-RTGS uzafuna ukuthi khona kwanise ukuthenga i-US. Kodwa konke lokhu kuzadiphenda ngokuthi uhulumende yena ngokwakhe uzimisele kangakanani ukuthi elandele izinqumo asezifake khona kanye.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezezombusazwe, uthi izimiso ezifakwe nguhulumende zilobunzima kakhulu.
Iye kuyazwisiseka ukubana abanye abantu kade sebephambanisa khonapho sebeboleka imali bese besenze lokho abathi i-speculations bethole imali eningi. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi kwesinye isikhathi nxa kule kundwana endlini kuyabe kuqakathekile ukuthi singatshisi indlu, kuyabe kuqakathekile ukuthi kundwana elinjani libulawe. Ngisho ukuthi bonazani nxa amabhenki nxa ngasakwanisa ukuthi aboleke abantu imali, aboleke amabhizinisi imali, ama business amane azakufa ngoba kade dinga sibili usekelo kumabhanga ukuze asungule aqhelise ama business lo hulumende la uthola i revenue eningi sebeza faka ama forex abo emqamelweni befihla ama forex.
Unkosikazi Mona Lisa Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo uthi okwenziwa nguhulumende ukujezisa abantu abangelacala.
Ngokunanzelela kwami siyajeziswa nje, kodwa uhulumende uyakwazi ukuthi abenza lokhu ngobani la mabhanga akhona. Into okumele ayenze ukuthi aqale abajezise andubana wonke umuntu asele amagala abo. Eqinisweni thina amabhenki asibuyi njalo asisoze siye kungakalungi economy. Imali esiyitholayo ayidlule ebhenki, ngakho lathi siyesaba ukuya ebhadala i-tax ngemali esiyithole nzima.
Uhulumende wethule izinqumo zokufaka umthetho athi uzathuthukisa umnotho welizwe, ethi ukungathuthuki wawo kubangela izinto ezingalunganga ezenziwa ngabantu ukuthengisa lokuthenga idola lemelika ngemali ephezulu emkambo omnyama kulokusebenzisa umkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kunje idola lemelika emkambo we-RBZ lithengwa ngamadola aphansi kulamakhulu amabili amadola eZimbabwe. Kuthi emkambo omnyama idola lemelika elilodwa lithengwa lokuthengiswa ngamadola angamakhulu aphezu kwamani aweZimbabwe i-$450. Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce iZNCC layo yethule umbiko isola iziqondiso zikahulumende njalo isola amanyathelo athathwa ngaphambilini adala ukusilela kwedola lemelika ekakhulu lapho kulethwa ibond note. Basola njalo uhulumende bethi amanyathelo athathwayo akakhi njalo akasebenzi okwesikhathi eside, asebenza khonapho khonapho, agoqela imali ezasebenza kuhlelo lokulungiswa kwemigwaqo olwe Emergency Road Rehabilitation Program, ukwakhiwa kwamadamu kanye lokubhadalela ukhetho lwama-by-election lokubalwa kukaZulu ku-census. Imele Studio 7 koBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye, inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kanye leziphathamandla zamabhanga zithi inyathelo likahulumende lokumisa amabhanga okukweletisa uZulu imali lamankampani lizabangela ukuvalwa kwamankampani amaningi njalo lifake uZulu ebunzimeni obumangalisayo. Tungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iziphathamandla zamabhanga ezingathandanga ukubethwa ngamagama zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngokumisa inhlelo zamabhanga zokukweletisa, uMongameli Mnangagwa wenze iphutha elikhulu elizadiliza umnotho ngamandla lanxa nje esithi uyawuvuselela. Umnangagwa wethulela umthetho ngempela sonto ngoba esithi kulabantu lamankampani abathatha izikwelete ngenjongo yokuyathenga lokuthengisa idola lemelika emkambo wensitha, khona athi yikho okubulala umnotho. Kodwa iziphathamandla zamabhanga zithi leli nyathelo liza kuba lomthelela omubi hatshi kumabhanga kuphela aphila ngokukweletisa, kodwa lakumankampani aqiniswa yimali avame ukuyiboleka. Amazwi la agcizelelwe inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga izibhawu yona ethule umbiko namuhla isithi inyathelo leli liphazamisa loZulu Makhaza obephila ngokuthatha izikwelede emabhanga ukuze ahlawulele indleko ezifana lama-school fees, inhlelo zempilakahle lokunye okuchiyeneyo. Ngokunjalo izibhawu ithi uMnankagwa kumele esule lumthetho ngokuphangisa. Ingcwethi kwezenotho lazo zithi mubi umthelela walumthetho. Nansi enye yazo uMnumzana Regishoko.
Loba balimi bagijima besiyaboleka imali eya AFC with production, le summer preparation, konke lokhu kuyaba affected ngeban leyo. Okunye futhi okunanzelayo besikunanzelelayo kubana iban leyo ayila timeline ukuthi ingokwesikhathi esinganani iyenzeni ifuna ukuwachivani. Njalo sikunanzelele kubana futhi iban leyo ayisapotwa ngumthetho. Kuye proclamation kapresident akabi lomthetho owenza ukuthi iban ibe effective ngaphandle kokubona i-reserve bank ibhalela amabhenki ukuthi lilandele leso sinqumo. Kodwa basilandela njani kungela mthetho ngoba kula mthetho osapota ibhane naleyo.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole.
Uhulumende utargeta nje general public, abantu abaphansi abazizamelayo phansi. Yena should target come up with solutions as a target abantu benalabana abaphezulu khona ngale. Engawina khona ngale manje ukukhaya kulobunzima ukuthi abantu abaphezulu khona ngale iqine sebe ebabophile. Abantu abasethethwa ngokubotshwa iveleka kuzabotshwa kuyabotshwa nje abantu abazizamelayo nje abaphandle ama entrepreneurs abazenzela ama business aphansi. Ikanti abantu inalaba abenza icorruption ephezulu leyo ama figures aphezulu ababa scot free. Akula noma ngasokukhuluma ngokubotshwa ukuthi akuzabotshwa kuyabe kubotshwa bona abantu inalaba nje abaphansi engikhuluma ngabo nje ama entrepreneurs.
Ngaphandle kokwalisa amabhanga ukukweletisa, umnankakwa ukhweze umthelo osubhadalwa ngumuntu nxa ekhipha imali yemelika ebhanga. Uthe njalo abazabotshelwa amacala aphathelane lokudiliza umnotho baza kwetheswa izigwebo zokupika ejele. Kambe lawa manyathelo angaletha ububelo na kwezenotho. Na ngunjalo uShoko
angiboni kulobubelo obukhulu ngemizamo esifakiwe ngoba mina ngikhangela kwami kubana sizama ukuregulate iconfidence ngokwenza esikwenzayo okwenziwa nguhulumente. Iconfidence ayiregulatwa, iconfidence iyabuildwa kwesikade iluza nale ncano layo especially nxa usuyincrease ama-charges ngoba abantu asebezabhenka imali ezindlini kumbe begcine ngaphansi kwemiqamelo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo laye uthi uhulumende ulahlekile.
Angaba ngamanyathela afana nalomuntu ozama ke ukukhongozela amanzi athontayo endlini agijimele ebhakede ke ezama ukuthi avale ke amanzi engachithekeli phansi. Kanti okuqakathekileyo ukuthi uphahla lonke nje lufanele ludilizwe luqalwe kutsha.
Kuke kwaba lombiko obikwa wethu lwelibhanga lebhenki ABC lisola amanyathelo kamnankakwa ekuseni namuhla. Kodwa leli bhanga liphangele thula umbiko lisithi liyazisekela lezi zinqumo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Singehlukani sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahile elizweni lonke jikelele. Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ayethelwe nguhulumende esithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPhakisethe Jeremiah nesithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kokuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Linani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.